Angibonge msakazi. Iqiniso ukuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa baseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe amajwabu engana ayacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akulamsebenzi, akulamali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo ayinjengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibisa ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho ke umuntu usesenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala iseduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoyinana labantu abavele beyizigangi lapha, base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobu. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nqa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi ze-xenophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa nabantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni abo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu abavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu. Okugcina yebo, sibona mpela sokusiba khona ukuhlaselwa kwabantu bokufika khona kokuthiwa yi-xenophobia.